sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 7 Mbimbitho 2017 ngu Praxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kusho ukuthi khona ukuthi uhulumende wethu akaka implement constitution le ethi esilayo eli thina ngaphe crisis zezolo coalition sikayela ukuthi constitution le kasibona ukuthi uhulumende lo khona uzakwanisa ukuthi a implement constitution le before ama elections.
Kwenziwa umhlangano wokuxoxisana ngesimo sabesifazana eZimbabwe ngaphambilini kokunanzwa kosuku oluqhakathekisa imisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele lukamhla ka-8 Mbimbitho kusasa.
Into ezisa ubuhlungu njalo edanisayo kakhulu ukuthi sisize sifika iminyaka emibili saye athathwa khona. Uhulumende kaRobert Mugabe kazimiselanga sibili ukuthi azime ekulondoloza impilo lapha eZimbabwe ngoba indaba leke abayithatha isikhathi.
Olela amalungelo oluntu umnumzana Itai Dzamara ufikisa iminyaka emibili kuliviki enyamalele. Kuthi ke imoliphose ikhulu lamashumi ayisikhombisa 167 ezihlala enkambeni yabawelwa ingozi yokudilizelwa izindlu lizulu lesikhukhula eyesiphepha flood camp eCholojo zikhala ngokuthi sezibhekane lobunzima kwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lanxa eZimbabwe selilesisekelo selizwe esincomekayo esamukelwa ngenjabulo ngoba sizipha umuntu wonke amalungelo afanayo. Inkokheli yenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane zikhala ngokuthi udubo ikungalandelwa kokumunyethwe yiso, ikakhulu endabeni zokulondolozwa kwamalungelo abesifazane elizweni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye okuphume emhlanganweni owenzelwe emahofisini ommeli weMelika eZimbabwe kuhlangothi lokukhulumisana loZulu wokuxoxisana ngesimo sabesifazane eZimbabwe ngaphambilini kokunanzwa kosuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane lukamhla ka-8 Mbimbitho minyaka yonke. Lomhlangano uqoqwe ngabomanyano wenhlanganiso ezilwela ukulondolozwa kwamalungelo lentuthuko kaZulu owe Crisis in Zimbabwe Coalition ngaphansi kwesihloko esithi hashtag be bold for change. Okhokela uhlangothi lwenhlelo kulenhlanganiso umnumzana Thulani Mswelanto uthi kungalesi sizathu bekubone kufanele bakhulumisane labenhlanganiso ezehlukeneyo ukubonisana ngesimo sabesifazane elizweni kizo zonke inhlangothi.
Ukuthi kumbenisile constitution enhle kakhulu kodwa isituation yabafazi lonke ingakantshintshi elizweni le. Kusho ukuthi khona ukuthi uhulumende wethu akaka implement constitution le ethi esilayo and thina ngaphe crisis zezimbabwe coalition sikayela ukuthi constitution le kasibona ukuthi uhulumende lo khona uzakwanisa ukuthi a implement constitution le before ama elections or even after ama elections. Sibona ukuthi ngabantu abasebefuna abasibele concentration ukuthi babe amend constitution bangabe be bona ukuthi constitution le yani implemented.
Uthi le yindlela yokukhuthaza abesifazane laye wonke umuntu ukuba aqunge isibindi avungame ngalizwi linye ukutsho okungamanga kuhle nxa sikhangele oqondene labesifazane.
Singakhangela iminyaka yonke liyaje silonke sikhulume ngendaba sama-women's rights ukuthi besingela an opportunity kumbe nabantu kabayikho ukuthi balesibindi sangikhona esokuthi bangasukuma bakhulume ukuthi kumele siyempawe abesifazane elizweni lethu. So ngele hashtag le sithi thina abantu ngabazuza isibindi leso sokukhangela ama-problems akhona then bakwanisa ukuthi bawalungisise ama-problems lawo.
Kuvunyelenwe kulo mhlangano ukuba kungumthwalo womuntu wonke ukukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ikakhulu abesifazane hathi uqhubekisela phambili ukukhangelelwa kwabo phansi ngoba kuthiwa akukho okukhulu abangakwenza. Abambabandla ezombusazwe wonke labo bakhuthazwe ukuhlonipha isekelo sombuso kuthi uhulumende laye enze kube ludaba olusabalala kizo zonke inhlangothi elizweni okubalisa olwezomvikela ukukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kakhulukazi abesifazane. Phezu kwakho konke, wonke umuntu ukhuthazwe ukuthathela phezulu kwezokulondolozwa kwamalungelo abesifazane kungakhathalekile ukuba ukuphi kwendawo ukuze kufezeke okumunyethwe isisekelo sombuso sona esamukelwa ngenjabulo enkulu ngumuntu wonke elizweni lapho siphawulwa okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana ayitayitsa mara ufikisa iminyaka emibili kulifike inyamalele njalo kungaziwa ukuthi uyaphila na kumbe hatshi. Utsamara uthunjwe ngabantu abanakanelwa ukuba ngabachuphi bakahulumende kumbe abasekele bezanu PF eHarare mhlaka 9 Mbimbitho ngo-2015. Utsamara wayedume ngokuhlala etshengisela labanye bakhe e-Africa Unity Square eHarare besola ubukhokeli bukamongameli Robert Mugabe njalo besithi kumele asuke embusweni. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International iphe uTsamara isixoxo soboqhawe kundaba zamalungelo kunsukwana izedluleyo. Omunye wayevame ukutshengisela lo Tsamara, umnumzana Charles Nyoni, uthi uyadana ngoba akulalutho amapholisa akhanya ekwenza ukudinga uTsamara.
Into ezisa ubuhlungu njalo edanisayo kakhulu ukuthi sesize sifika iminyaka emibili bola nje ilanga lapho ithi athathwa khona ngalapho abeze kugcina kwabantu lapha eZimbabwe. Into edingisa nje ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe kazimiselanga sibili ukuthi agcine lokulondoloza impilo kaZulu lapha eZimbabwe ngoba indaba le kabayithathi isikhathi nje bayithatha nje indaba eyokudlala ngayo. So into ebuhlungu and into esibambayo kakhulu singabangani bathi esasisebenza layo.
Amapolisa wona athi sefike ngapi ngokumdinga?
Sibe silabo nje izolo amapolisi hlezi nawo sibacela ukuthi basiphe imvumo eyokumatha lokhu esifuna ukwenza mhlaka 9. Sase sifika nje sibabuza ukuthi kade vele sebengaphi ngendaba eyokudinga oTsamara ukuthi sebesebenze bafika ngaphi. Kwakhanya vele le docket lakhona ye-information yakhona vele kabakwazi lokuthi kwaya ngaphi lokuthi kungaphi. Lokho kutshengisa vele ukuthi ngakhala lutho abalenzayo vele indaba le sebakhohlwe ngokwayo bayilahlela khatshana.
Ukunyamalala kwakho uTsamara ungathi kuliphazamise njani njengabangane bakhe ebelitshona litshengisela lonke lisola uhulumende kaMugabe?
Ukunyamalala kwaTsamara yinto ebambayo sibili njalo eyethusayo kakhulu thina esasisebenza layo ngoba kuyabe sekusithengisela vele ukuthi nathi impilo yethu kayikho right ngoba anytime anything ngayenzakala. So yinto etshayisa uvalo njalo izihlobo labangani basebesesabela vele ukuthi lina lokho elikwenzayo lani lizaswelakala kokuthi kathesi labazali vele kabafuni ukukuzwa nje ukuthi yimsebenzi esiwenzayo. So ukuswelakala mara into vele ezisa ubuhlungu njalo esibambayo insuku zonke.
Ukuthembisa ukubhadala iholo lebonus kuzisebenzi zikahulumende ngumqhatshi sekuchiye ezinye ingcwethi zisithi uhulumende usetheze olulenkume ngoba eseziphosele emlindini ongela mkhawulo. Uhulumende ubhadala izisebenzi zakhe imali engaba ngamadola ezigidi ezingamakhulu amabili ezedlula lapho 232 million ngenyanga. Uhulumende uthi uzahlawula izisebenzi lezi imali zamabonus ngenyanga ezintathu ezichiyeneyo kusiya ngokuthi zikuluphi uhlangothi. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wazise ukuba indleko kahulumende iphelela kuholo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethe ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Albert Mhlanga.
Engingakutsho ukuthi ibonus ililungelo lezisebenzi ngoba yikho kuyisivunyelwano iminyaka yonke kufanele bakuphiwe. Ukuthi ilizwe liyasala linjani akusimlandi wakho. kodwa okuliqiniso kunje ukuthi ilizwe lethu uyabona ukuthi lile deficit ye about 9 billion esizaba silayo thini. So okuyukuthi imali leyi abalayo ibingekho la ku budget, kabazange beku budgetile ngoba uyakwazi ukuthi uthina masa uke wazama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bengasaholi ama bonus ngoba esenanzelele ukuthi bangahola ama bonus abasoze beneli. Pho u president ngenxa yokudinga kwakhe ama votes wathi abanikwe lawo ma bonus angekho. Lokhu kuzayenza ukuthi lokhu kade sicabangela ukuthi ilizwe liyabe lingasela mani kuyabe sokuthi times 2 ungabi le mali. Alisoze libe le mali leli lizwe ngoba lawo ma-bonus lokuwathola bazathola nanku layo uthile uthina masa ukuthi bazadinga badinge lapha lalapha akulala lapha lalapha bayathatha khona imali bazazama sibili kodwa kuyabe kulokunzima. Kodwa into ebuhlungu kakhulu uthile ukuthi banikwa i-pressure ngabamabhenki. Emabhenki kakusela cash. Lokhu liza kubona sokuvalwa amanye amabhenki azavalwa ngoba imali iyabe ingasekho. Lokhu ugovernor e-reserve bank ukuchile ukuthi amabhenki yiwo adeyala phela ukuthi abantu banikwe i-bonus ngoba phela imali ingekho.
Ngawaphi amabhanga lawa mhlanga?
Kulamabhenki nxa sisizwa ngabasiki bebunda azavalwa. Lawa amabhenki sicela abantu bananzelele kakhulu ekubhakeni kwabo izimali ngoba amabhenki azavalwa avalele izimali zabo. So kumele bakhangele amabhenki lawo amakhulu abakwaziyo ukuthi hayi lawa amabhenki alama branches amazweni njengabo South Africa kumbe Botswana. Kodwa ungaboni i-banking yeZimbabwe ohlube kwazi ukuthi imali yakho kawuselayo. Ngingaxwayisa abantu abaningi ukuthi hayi bananzelele bakhiphe imali zabo. Kule yinye nje esike sezwa nje ukuthi hayi ngenxa yokuthi ama-bonus sebezaphiwa ama-civil seven i-banki bayivala.
Yona intengo ke eyezinto ezitolo lapha ayisoze ikhuphuke nxa i-bonus esiphiwe izisebenzi.
Intengo iyakhiphuke ngoba ungathi uyananzelela abantu kabakhangele ukuthi bagcine nini ukubona i-$100 i-$50 imali enkulu osungayithola i-$10 okuyikuthi ukuthi njengobana izinto zithengwa ngaleyo mali kayisekho. So kuzamela ukuthi abantu abamabhizinisi laba bayethenga imali emgwaqweni. Emgwaqweni imali izadula kanti ingadula akula muntu ongasebenzela into engela profit. Yikho-ke kuzamele nabo bakhweze impahla zabo ezitolo.
Manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo usiyaphela umnyaka kuyaba sekunjani?
Kusiyaphela umnyaka njengobana sitshile ukuthi uminister layo utshile ukuthi indleko yakhona ivele iyamangalisa kakhulu. Lokhu sokusazi unkulunkulu gande ukuthi kuyahamba njani. Kodwa into engiyinanzelelayo ukuthi ivili lo zathatha umbuso kumnyaka ozayo uyabe phakathi kwesikweledi esikhulu kakhulu unless labo abakweledayo neZimbabwe kukhansilwe nje izikweledi kuqaliswe kutsha. Kodwa hayi yena-ke upresident uRobert Mugabe le government yakhe asisayivali ukuthi bangasuka kulolu hlupho esilo olwemali.
Lobe ngumnumzana Albert Mhlanga ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Mhlaka 6 Mbimbitho umongameli Donald Trump wele Melika wethule iziqondiso ezintsha eziphathelane lokungena kwabantu abadabuka kwamanye amazwe elizweni lakhe. Ukuze sizwe okuningi mayelana ngalezi ziqondiso, uMike Hobe oweStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo ingcwethi yecubungula izombusazwe oyisizalwane njalo seZimbabwe esiphila kwele Melika.
Into engathi ihlukene kakhulu yikuthi i-Iraq ayisekho kulamazwe ayengu-7 awokuqala. And then enye into esibili ngingathi umthetho lo u-more clear when it comes to indaba zabantu abalama green card noma abantu abalama visa ukubuya lapha.
Ushilo wathi eqaleni kwakulamazwe ayi-7 manje usetshintshile usekhiphe ilizwe le-Iraq. Kuyini okwaphefumula isinqumo lesi sikamongameli Trump?
Well, i-pressure ngiyakhumbula ukuthi i-Iraq ivele ngesikhathi ivini sikabush all the way to isikhathi sikamongameli Obama. I-America has been in Iraq incedisa isizwe se-Iraq ukulwisa ama-terrorist and therefore umthetho wakho wokuqala lwana ukungayenzi sense kakhulu ebantwini abaningi ukuthi kanti kuzothi abantu babe besilwa labo isikhathi sonke lesi eside kangaka and then mase abafuna ukuza ngapha ukusho ukuthi abasavunyelwa ngayiphi indlela. So kube le pressure ening from i-Congress, from abantu and even i-military.
Umthetho lo omutsha uzoqala nini?
Ngizwe kuthiwa uzoqala mhla ka-16 ngo-March.
Ngombono wakho ungathi izalwane ezemelika ziyathokozela lo mthetho na?
Into kumele siyinanzelele ukuthi uTrump kazange awine imajority yabantu bala e-America. I-popular vote yawinwa ngu-Hillary Clinton. I-majority yabo, especially laba abavotela u-Hillary, abavumelani lakho lokhu ngoba babona umthetho lo udiscriminate on religious grounds ngoba abantu abathagethwe lapha are mostly ama-Muslim.
Manje umthetho lo uzethinta inotho welemelika kanjani?
Well, ngendlela ezihlukeneyo ngoba ama-relations ama bilateral relations obviously ifuli lizwe eli one of these seven elibhanweyo la, that means ukuthi abantu abasuka kulawo manje ngeke basakhonisa ukuvakasha la.
Lo mthetho uzovimbela izenzo ezibi zabenhlanganiso e-ISIS kwelemelika na?
Akula evidence ekhombisa ukuthi iziphepheli ezisuka kulawo mazwe ziya engage in ama acts of terrorism. Most of the evidence in about ama terrorists ekhona ukuthi most of them abantu abayizalwane zalapha e-America who have been radicalized.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelayo ikhonapha eMelika. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live toko ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 lako 15460 kHz ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokuthunjwa kuka-Itai Dzamara wenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square osele minyaka emibili wanyamalalayo. Tumilani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Esinye esiphatha amandla sebutho esahlamukela uhulumende okhona kwele-Sudan, kwele-South Sudan, sithi umongameli Salva Kiir walelo lizwe usebulele ilizwe ngakho ke kumele asuswe esikhundleni. U-General Thomas Krilo Swaka utsho la mazwe ekhuluma labezindaba bomsakazo we-VOA ngemva kokwazisa ukuba sesungule iqembu elitsha labahlamukele uhulumende abakubutho. Kuthi ke eMalaysia seliyalele abadabuka kwele-North Korea ukugoqela labameli balelo lizwe ukuphuma elizweni. Ngasikhathi sinye ele-North Korea lalo lisalela abadabuka kwele-Malaysia ekuphumeni elizweni lelo. Lokhu kwenzakala sokuqhamuke ukufuthekelana phakathi kwamazwe omabili ngenxa yokubulawa komne wabo umkhokheli wele-North Korea ngenyanga edluleyo eseMalaysia. Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lithi selibambisana leRwanda uhlelo olubizwa ngokuthi yi-Early Grade Reading Project ukwenzela ukukhuthaza abantwana ukuthi bafunde ulimi lweKinyarwanda. Uhlelo lolu oluqhutshwa yinhlanganiso yeMelika ebona ngezentuthuko e-United States Agency for International Development ibambisana lelizwe leli lusungulwe mhla ka-16 ngohlolanja. Lukhangelelwe ukuthi luzasiza abantwana abayisigidi eminyakeni emine elandelayo ukuthi babekwazi ukubala ulimi lolu okukhaliphileyo. Uhlelo lolu lubiza imali eyizigidi ezingamajumi ayisificaminwembili zamadola eMelika $80 million. EleMelika lithi liphathisa kuhlelo lolu ngoba ulimi lukamama luqakathekile kakhulu ekufundeni kwabantwana. Uhlelo lolu luleziqa ezintathu ezikhangelane lokubambisana labazali, izakhamizi, izikhicamfundo labanye abantu abathiyeneyo ukwenzela ukukhanga abantwana ukuba bathande izifundo zolimi lolu. Kusigaba esibizwa ngokuthi yimurege dusome, uhlelo lolu lwenziwa emphakathini inhlanganiso ye-Save the Children incedisana le-Rwanda Education Board. Kulesinye njalo isigaba esikhangelane lokufundisa ababalisi njalo lokudinga amaphepha ezemfundo. Isigaba sokugcina ngesibizwa ngokuthi Teacher Mentorship Community Practice esiphedwe inhlanganiso ebizwa ngokuthi yi-FH1360 ekhangelane lokuthuthukiswa kwezempila kahle njalo lokuthuthukisa umnotho kaZulu. Ababalisi baza kwenelisa ngaphansi kohlelo lolu ukuthi bathole ingwalo zokufundisa ebulenjini be-internet. Omele ilizwe leMelika eRwanda u-Ambassador Eric J. Bucks Rattles uthe ukuphathisana lelizwe leRwanda kuzanceda ukuba ilizwe leli lenelise ukwenza okuningi elifisa ukukwenza kwezemfundo kusiyafika kumnyaka ka-2020. Uthe bazama ngamandla wonke ukuthi abantwana bafundiswe ukubala ukwenzela ukuthi babe lempilo enhle. Uthe lokhu kuza kwenza njalo ukuthi ilizwe leRwanda lithuthuke ngemfanelo.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. Elabotswana seliqale ukukhuthaza amankampani lokuthi ayebukisa impahla zayo kwembukisweni omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ozaba khona ngenyanga ezayo kobulawayo. Njengendlela yokuthi elebotswana likhuphule isilinganiso sempahla eliyithengisela iZimbabwe. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IBotswana ithi ikhangelele ukuthi amankampani amaningi emsebenzini ofana lokulungiswa kwenyama, utshwala, amafutha, okwakha kanye lamalembu esigqoko ahambe kobulawayo ayephatheka embukisweni we-Trade Fair. Inhlanganiso yeBotswana Investment Trade Center ithi noma nje kule bhizimusi elibiza izigidi ezedlula ezilikhulu i-114 million phakathi kwamazwe omabili, iningi yempahla ngedlula hatshi ingenziwako eBotswana. Kodwa yakhathesi iBotswana isikhangelele ukuthi ithengise impahla eyipheka phakathi elizweni ukuthi yethengiswa eZimbabwe ogoqela amafutha okupheka kanye lotshwala uqobo. IBotswana ifuna ukuthi ithathe amathuba ngesikhathi ugatsha lokupheka impahla olwe-manufacturing eZimbabwe ludonsa kanzima ngenxa yobunzima bomumo womnotho. Lokhu ababona ngezomnotho besithi yikho okuzavulela amankampani avela kwamanye amazwe afanele eBotswana ukuthi angene athengise impahla eZimbabwe. Kodwa ingcwethi zithi iBotswana kumele inyathele ngokunanzelela ikakhuluma ithengisela uhulumende.
IBotswana should trade carefully leZimbabwe ngoba okwakathesi sinanzelela ukuthi iZimbabwe iyehluleka ukubhadala izikwelede zangaphandle, lokho kuthiwa ngesikhiwa ngama-external debts.
Noma kunjalo inhlanganiso ye-BITC ithi zaqhubeka ihambisa inyama kanye lenkomo eziphila eZimbabwe kukhalelwe ukuthi kuthengiselwa amabhizimusi hatshi uhulumende. Kule mthetho oqondisa ukudlelana kwamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili enza kube lula ukungenisa impahla ungahlawulwa umthelo we-duty. Ngumathini Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngesabron kwele Botswana.
Imuli phose ezilikhulu lamashuma isikhombisa 167 ezihlala enkampeni yabawelwa ingozi yokudilizelwa izindlu lizulu lesikhukhula eyesiphepha flood camp eCholojo zikhala ngokuthi sezibhekane lobunzima kwezempila kahle ngoba abongi besibhedlela sakosiphepha becalwa ngokuphatha kubi izigulane. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lemuli ezalahlekelwa imizi, impahla kunye lezifuyo kwesiphepha eCholocho liyaliqansa kulandela ukuqhubeka kwezulu lisina, kuthi nababengekho bevakatshile bathola imizi isihambe lamanzi bacina besiyabhalisa ukuhlala enkambeni ehlaliswe abantu laba abangaselamizi. Unkosikazi Sima Sibanda uthi amaphilisi anjengawoqhuqho lwemalaria lawe-BP kawabonwa, kuthi omongikazi besibhedlela sakosiphepha bayabathethisa.
So sisilela ngamaphilisi esiyisimaralia la-BP lesifuba, abantwana bayahuda igazi. Sithi siyesibhedlela besithethise, bethi siyabasebenza nzima amanesi akhona. So siswele ukuthi siza kuya kusiphi isibhedlela ngoba thina kasiya sibhedlela, sithwele nzima esibhedlela lapha.
Unkosikazi Sibhekaphi Sibanda laye uvumelane lonkosikazi Sibanda ethi imithi yokwelapha izilonda ebantwaneni nje kodwa lokhu ayikho esibhedlela.
Izilonda zigcwele ebantwaneni, nakula mithi yezilonda isincede imithi yezilonda lo muthi okutsha kawukho lisincede ngawo umuthi okutsha.
Umnumzana Desmond Mdluli obona ngezempilakahle kwesiphepha Flat Camp uthe umsebenzi wakhe ngokubona ukuba imikhuhlane ayimemetheki kanye lokubona ukuba kulezambuzi enkambeni.
Ngikhanyele ukuthi akula kusabalala kwemikhuhlane ikakhulu imikhuhlane esikhanyeleyo nxa abantu bebaningi angakasikhali umkhuhlane owe-cholera ama-diarrheal disease umkhuhlane wesihudo. Sikhangele ukuthi abantu bonke nxa behleli ezindaweni sibone ukuthi lapha abahambela khona izambuzi ziyakhiwa ukuthiwa ama-temporal latrines, sibone njalo futhi ukuthi kulama-refuse pits.
Uthe akula mikhuhlane esithe yaqhamuka okungaphezu kwamandla abezempilakahle.
Hayi, okathi umkhuhlane wonke i-environmental health department ingani iyakunqabela konke lokhu. Ikhangele ukuthi ungabi lo mkhuhlane yamemetheka, awukabi lo mkhuhlane noma owodwa okhona kwalesi sibanga. Amaphilisi ngingazi ukuthi amaphilisi angabe silila ikakhulu mhlawumbe angabe silila kwezogatsha le-preventive. Mina-ke ungikhale kakhulu ngikhale okwe-preventive kulo okwe-curative.
Osakhulayo u-Elton Madida uthe yebo ziningi indubo ababhekane lazo enkambeni le, kodwa okumqoka kuye yizithupha zakhe zemfundo kunye nezokuzalwa ezahamba namanzi ethi ngabe uhulumende uyangenela kusasemasinya batholiswe njalo izithupha kunye nengwalo zokuzalwa ezama-birth certificate.
Kwavela iproblem yokuthi thina abafana esisakhulayo izinto eziningi zahamba namanzi njengamaphepha ama-birth certificate lezithupha. So imsebenzi kathesi kade sisesikolo last year sifunda, so next year lo nyaka kumele sithole imsebenzi, ayisatholakali ngoba izithupha lamabhethi akusekho. So sokulobunzima bomsebenzi.
Izulu liqhubeka lisina etsholotsho, izifuyo nabantu sebephila phakathi kwamanzi okungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane ehambelana lamanzi. Iningi labantu abasenkambeni le bakhala ngokuthi uhulumende ananzelele kakhulu ukuba amaphilisi kunye lokuhlanzeka kuphathwa ngendlela, ngoba yebo bahleli kodwa abasuthiseki ngesiphatho. Ngimele iStudio 7 ngisetsholotsho kosiphepha Flat Camp, ngingunompumelelo Moyo.
Mhlaka 5 Mbimbitho benhlanganiso yetsholotsho relief project abayizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa basungule uhlelo lokubuthanisa ingubo lezinye impahla ezingasiza abehlelwe yingozi yokudilizelwa imizi khona le kosiphepha etsholotsho. Mike Hobe weStudio 7 uxoxa lomnumzana Promise Sibanda, omunye wabasungule lolu hlelo.
Kathe-ke ithi vele izithatha amandla khona lapha kwizizukulwane zeZimbabwe ezihlala kwi-diaspora. Into eziningi sizenza-ke sikhona lapha ku-Gauteng province. So silokuqoqa vele imicimbi ethile nethile. So sibone kufanelekile ukuthi-ke sikhoqe impahla eziyadonethelwa abantu basetsholotsho ngoba behanjelwe ngamanzi, ikakhulu abantu bakosiphepha amathebhola.
Kulolu hlelo lwenu kwakulabantu abaningi na?
Abantu abafikileyo lapho baningi kakhulu, ngoba ngikhuluma ngama-last number ama-tanteki ayithelo kwagcwele impahla, kodwa impahla ezigcweleyo ngezabomama kakhulu.
Ngombono wakho ungathi lolu hlelo luphumelele okungakanani?
Awu, hlelo luphumelele kakhulu kakhulu ngendlela ade singayicabanga ukuthi abantu bengaphakama ngayo.
Abantu abanikezile lama donations babe yizizalwane zeZimbabwe kuphela na?
Ya, bonke abadonethileyo laphana ngabantu beZimbabwe, nokulabatwana abadonethe amabhoko ngabe South Africa.
Ngombono wakho ungathi uhlelo lwenu luyasibonisa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphila kwele South Africa niyaziqhenya lokubambisana amandla ukuze lisize labo abasekhaya?
Ya, kakhulu. Uhlelo lolu lwabonisa ukuthi abantu into yakibo bayiphakamela ngendlela abaphakama khona, ngoba lamanje ama-calls akaphele, abantu basasibiza endaweni ezifana labo-Cosmo kobosoweto bathi sizolanda ezinye impahla.
Lihlanganise izinto ezinjani kulolu hlelo?
Sasicele nje impahla zokugqoka, ama-box, lama-change staff.
Lokho olukuhlanganisileyo, uma sekufikile etsholotsho ngubani ozobe enikeza abantu?
Lapha kuzosuka uPromise uDJ Mapeza onguye okhulumayo manje. Ngale besike sakhuluma labantu abasekhaya, umuntu esimthole ku-ground ngesikhathi sikhuluma nabo.
Selugqiba-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, isikhathi yasavumi uba siqhubekele phambili. Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.